soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe, abantu abaningi bavame ukuyesaba, kuyekwethuka, baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabaningi.
Ngamvothela uNkosana, sibone lathi ukuthi uyasithathelayo. Ngumuntu esingathi akekho kuZANU, asikamzami, akekho ku-MDC, ngiyakwazi ukuthi yiyo engani phambili ku-opposition. Kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela okungani kunayo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo koBulawayo bapha imbono yabo ngowake waba ngumphathintambo wezokuthengiselana kuhulumende weZANU-PF. Umnumzana Nkosana Moyo yena uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngo-2018. Kuwoza Friday lamhlanje sikhothamela ilunga leqembu elihlabela umdumo we-jazz elama-Cool Crooners u-Abel Sithole obhubhe ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ngenyanga kaNkwenkwezi olutshengisa ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili luyasolwa ngabanye. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lilukhiphile njalo loluphenyo endabeni zalo zalamhlanje osukubangele abanengi bathandabuze indlela eyasetshenziswa ukuqoqa imbono kaZulu. Inhlanganiso ye-Afrobarometer yakhuluma labantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amabili. Ebantwini laba abayisilinganiso esingamatshumi amathathu lasishiyagalolumbili ekhulwini, 38% bathi balakho ukuvotela umongameli Robert Mugabe, kuthi abalitshumi lasithupha ekhulwini 16% kuphela yibo abathi basekela i-MDCT. Lolu cwaningo luthi abantu abayisilinganiso esingamatshumi amabili lane 24% lesaba ukuveza imbono yabo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Abantu phela vele nxa vele kudingwa information ku-research, nxa impumela yakhona ingazibe yinto abangavumelani layo, kuza vele kube lesizathu sokuthi babe beyichothoze. Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe, abantu abaningi bavame ukuyesaba, kuyekwethuka, baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Kodwa ke nxa sikhangele yona impumela yakhona ingakhombisa ukubana umnumzana Tsvangirai kaselasekelo okwehle kakhulu kakhulu kazini nxa sikhangele ngomnyaka ka-2013.
Into khona ukuthi nxa abantu bekhangele ngendlela ababuzwa ngayo ukuthi elingafuna abe ngumongameli ngubani be onganqoba ngubani, bayakwanisa bakhulume ukuthi hhayi uTsvangirai engqondweni zabo bona vele babona ngathi kasuze akwanise ukuthi anqobe ngoba kakwanisa ukuthi abe abuse. Asuze sithi khona impendulo ezinjalo azikho ngoba ungazinanzelele into ezenzakalayo eziningi eqembini lakhe la yena ubuntu bakhe kungenzeka ukuthi kulabantu abanye abathize abangathi bona kababoni ekwanisa ukuthi abe ebusa, kodwa ukuthi bathi bona umgabe ungcono yikho ngibona ngathi khona sokuhambela lokuthi umumo wakhona obuzwayo uyabe unjani. Ungazinanzelele abantu indlela abaphendula ngayo, umumo wakhona ungenza ukuthi babe bengabantu abesabayo ukuthi bakhulume ukuthi umgabe kuyame kungamehlula. Kodwa nje bakhona abakwanisa ukuthi bakhulume ukuthi yena uTsvangirai kakwanisa ukuba abe ebusa ngoba yiwumumo wakhona. Asizesithi khona impendulo yakhona i-wrong, kodwa kangichithiseka kakhulu ukuthi i-sample size yakhona abantu abangu-1200 balutshane kakhulu ngoba abantu abakwanisa ukungena kuvota for bangu-7 million.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yecubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Oke waba ngumphathi ntambo wezamandalo kuthengiselana kuhulumende wezanu PF umnumzana Nkosana Moyo lamhlanje uhlanganela benhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo. Umoyo utshele abantu abaphatheke emhlanganweni lo ukuthi uzancitisa kukhetho lomnyaka ozayo, kodwa uthe kakholwa ukuthi ukungena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo kungasusa iZANU-PF embusweni. Asizweni abanye babantu abangene emhlanganweni lo besipha imbono yabo.
Ngajabula kakhulu ngisizwa ukuthi uDr. Nkosana Moyo uyazinikela ukuthi abe ngomunye wabazavotelwa ukuba ngumongameli welizwe. Iminyaka yonke le mina bengingavoti ukuvota ngoba konke obekuphakululwa bekungakhwabithekekile. And kathesi ngithuba lokuthi ngikhethe umuntu okholelwa ezintweni ezifana lengikholelwa kizo, umuntu okholwa ukuthi ilizwe kumele kube yilizwe elibambeneyo with amathuba alinganayo for umuntu wonke, kungakhathalekile ukuthi ukholwa kuphi kumbe ukholwa kuphi. Mina ngibona ngani uNkosana engaba umuntu okuthi singamnika ithuba into zingatshintsha sibili. Ngibona ngani njengamaZimbabweans uNkosana ngumuntu esimdingayo lapho esikhona kathesi eZimbabwe, sidinga umuntu ozafuya le change. So singamvothela uNkosana sibone lathi ukuthi uyasiphathelayo. Ngumuntu esingathi ake kokuzanu asikamzami, ake ku-MTC ngiyakwazi ukuthi yiyo ekani phambili opposition, kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela okungani kuncane.
Into yokuqala siyakwamukela lokhu ukuthi abantu bayakunanzelela ukuthi into enye ebisihlupha lapha kakhulu ku-politics ze-opposition ngabakhokheli bakhona. Yikho mina ukuza lapha ngibona ngazathi ngilandukuzelalela ngizwa ukuthi umbono wakhe phezu kwezinto zethu zemathebeleni ezihluphayo umi ngaphi. Kokunye ngiyasuthiseka, kokunye ngiyazwisisa ukuthi kulokho esaba ukuthi athi bhadla lezo zinto. Yikho ngithi mina
lebe kuyimbono yabanye babantu abangene emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo kobulawayo. Abaphila lesimo sokuzalwa belejwabu elilombala omhlophe i-albinism bathi badibana lenhlupho ezehlukeneyo empilweni ikakhulu nxa bengabesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Lynette Ndlovu ophila lalesi simo njalo isebenzela ePlumtree njengomongikazi.
Usuke sihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoka ukuthi sizivikele elangeni. Ndalo okunye siyabe sisa impahla ezilemkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga lezingwane. Abaningi bethu siyaswela futhi lento ezinjengamangikazi okubonisa ama-spectaculars. Ikakhulu yizo kakhulu inhlupho esidibana lazo njengabantu abaphila lombala omhlophe.
Emphakathini kuba lobandlululo oluthile
esihlangana lalo.
Yeah.
Ikakhulu nxa sikhangele umbala lo ubandlululo lwangikhona luyasukeli kakhulu umntu wangikhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana abanye sivele emolini esingamukelekanga, abanye njalo noma imoli zisiyamukela, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amazizo awokuthi lanxa usuhamba uyase uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lowo, uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle nabanye abantwana. Manje bese kuphindezela nawo nalo umbala, nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi, ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena, umuntu ongumama vele uyabe ufuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaninginingi. Manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha kakhulu ona la elanga ngoba ahlupha ukutholakala, kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusu lezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula.
Unkosazana Linette Ndlovu ngowesifazana ongumongikazi ophila le albinism. Ko livestock lamhlanje sikhangela umdlalo weqembu lama Warriors owe final eCosafa Castle Cup lapheliza dlala khona lele Zambia ngesonto. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakweleGibhithe ziviga ukuba kule bhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo elidubuke emoteni labulala amasotsha kahulumende alijumi ngenyakatho kwedolobho leSinai. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uhlangane okwakuqala lamhlanje lomunye wakhe wele Russia umongameli Vladimir Putin selokhe umnumzana Trump ebe ngumongameli. Ngesikhathi umqando usubhahile endaweni eziningi kwele South Africa, abesifazana beZimbabwe edolobheni lePitori sebesungule uhlelo lokuqoqa ingubo, amajesi, ukudla lokunye okokusiza umama labantwana beZimbabwe abahlala esitaladeni lezitezini esezakhalalwa ngabanini bazo. Iningi lalaba bantu liphila ngokucela esitaladeni. Kuviga uBenedict Nhlapho.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi basungule lohlelo ngemva kokuba kulabo mama beZimbabwe labantwana abasele egcekeni ngemva kokutshelwa isitezi abebehlala kuso edolobheni lePretoria. Elinye ilunga lalihlanganisa unkosazana Chichimoyo uthi ngemva kwalesi sehlakalo bakunanzelela ukuthi banenge omama labantwana beZimbabwe abahlala etshatshalazini lakulezi zitezi ezadelwa ngabaninizo, iningi lazo ezingelamagetsi lamanzi. Uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu ngesikhathi lesi esebusika.
Igugu lakithi aliyenzela ukuba njengabomama beZimbabwe abaseSouth Africa sazane, sibe nobudlelwano obuhle, sincedane lapho esiyabe sidubeka khona. Lokunceda labo ababe besize funa uncedo lwethu, sibanceda ukubana izinto zibahambele kuhle, zibahambele kangcono.
Elinye ilunga lalinhlanganiso ezibiza Zimbabwe Women with a Vision, unkosazana Blessing Moyo uthi inhloso ikusiza iloba nguphi umama kumbe umntwana odinga usizo kungela bandlululo. uthi bafuna njalo ukuthi benelise lokusiza abakwele South Africa abahluphekayo. Uthi kuqula lalabo abatshelwe isitezi abagoqela omama labantwana kuningi abakudinga ngesiphangiphangi njengoba kuyinhlekelele ebehlele bengalindele. Uhulumende weSouth Africa ulohlelo lokuholisa imali yeqolo kubomama labantwana kodwa abeZimbabwe abalutholi lolusizo ngoba bengayisizo zezalwane zakuleli. Iningi labo-ke baphila ngokucela labantwana babo ezitaladeni. Nxa sekubuya ekuhlaleni bagcina sebehlala ezitezi ezatshiywa ngabaninizo lapho uthola khona phose belitshumi endlini eyodwa. Kwezinye indawo kusetshenziswa amabhokisi kwehlukanisa indawo zokulala. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Thabi Gumbo uthi lolu luhlelo oluhle kakhulu ngoba ukusilela kwemisebenzi kwele South Africa sekwenze kwanda inani labantwana beZimbabwe abangafundiyo, iningi labo othola sebencedisana labonina ukucela usizo emgwaqweni.
Ngibona muhle kakhulu ukuthi abantu bephiwe ingubo ngoba kuyabanda ikakhulu omama nabantwana abangena ndawo zokuhlala ukuthi labo bafudumale ngesikhathi lesesizini esewinter baselizweni elisekude lakubo bahluphekile. So kuright ukuthi baphiwe nabo ingubo.
Inhlanganiso le ngeyesibili eZimbabwe ukubunjwa kwele South Africa ngenjongo yokusiza abesifazane labantwana. Ngenyanga ephelileyo wethulwe ngokusemthethweni eZim Imbokodo, yona ihlose kakhulu ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuxhasa labo abafuna ukusungula amabhizimusi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Bula sangoma gambe iyo zala nkomoni emdlalweni wa ma Warriors leqembu le Zambia owe final ye COSAFA Cup ngesonto. Abanye babantu abakhulume le Studio 7 kuhlelo esilethu lelalona enkundleni ye Facebook uhlelo Zimbabwe Today bathi iZimbabwe izanqoba. Abantu laba bagoqela uBhekisipho Ndlovu, uGogo Makhanye labanye abambalwa. Bathi umdlalo lo uza kuba nzima okumangalisayo. Asizweni uGogo Makhanye, umsakazo lodumo uEzra Chisa Spanda, lomnumzana Delani Masiye Mhlanga, incwadi kwezemidlalo ohlala kwele Zambia bexoxa lo Gibbs Dube.
Ama-Warriors kazame ngamandla ndabe iZambia vele hayi wamisa ama-Warriors. So siyabakhulekela sibili ukuthi lo nyaka kungaba ngcono.
Wena ngokuphupha kwakho uphupheni ubona
zami
2-1
ye
kodwa ongakutsho ukuthi bakuguqule kuyini bengakadlali.
Bengalungisisa emuva ngale ngibona ingani kukhona okungani kuyasoleka.
Benze njani?
Balungisise sibili ama-defenders azame ngendlela yonke ukuvimba amabhola engangeni.
Siyabonga kakhulu gogo, sibonge kakhulu.
Nathi siyabonga.
Umdlalo lo uya umdlalo omkhulu kakhulu, umdlalo weCOSAFA Cup Cup final phakathi kweZimbabwe leZambia. Isipholoporo njalo chilo nama Warriors. Ungakhohlwa ukuthi lezi zengcilala phela ngo-2009 iZimbabwe lapho yashaya khona ke isipholoporo 3-1. Remember lapha ke iZimbabwe yethu ama host country yachaya ke iZambia isipholoporo 3-1 yawina inkezo yeCOSAFA. Kwathi ke abafana besipholoporo beZambia labathi hayi nathi zakuthola ndona ngo-2013 labo yile bona aba host ayi bachaya ke iZimbabwe 2-0. So ngathi umdlalo ngathi ngoku-decide apart wazo zombili lezi ngesoto ukuthi ke abafana bakaSandethi Zamba nabafana bakaWesdon Yirenda iyozala nkomoni ke umdlalo wesikhandela ukuthi ke abantwana bawumelele. Ngakho-ke uzathokoza abantu abaningi kakhulu kuninzimu be-Africa.
Baba Mhlanga, ungathini ngomdlalo?
Uyabungani unzima ngoba amathimu omabili wonke nxa usazikho sapha sebayiwina 4-4 times. So omnye lomunye abefuna ukuthi atshengise ukuthi yena ingithi lapha. So kukhanya kuzaba nzima kakhulu ngoba mina njengami nginje ubaba ngweZimbabwe umama ngangapha eZambia. So ngiphakathi laphakathi yazi nxa kudlala amathimu la amabili kuyangikhonfuse. So ewinayo yimi yiyo ewinayo, akunandaba. Kodwa i-game yakhona izaba nzima kakhulu ngoba ayisozibe lula. Akula ozawina nje kuthiwa uwine lula, hayi akusoze kube njalo, kuzoba nzima.
Kodwa kuyaba nzima kanganani baba Sibanda phakathi kwamaqembu amabili lawa?
Njalo sithe lapho futhi Mhlanga ke uzaba lokunzima obukhulu ongakhohlwa ukuthi lezi team zombi ziqeqeshwayo labo landele esingathi ngama legends omdlalo wenguqu.
Lapho lizwe umsakazi olodumo uEzra Chisa Spanda ugogo Makhanye ohlala kobulawayo ingcwethi kwezemidlalo njalo ihlala kwele Zambia uDelani Masiye Mhlanga bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today lo Gibbs Dube. Nxa lifuna ukuzwa okunengi ngodaba lolu ngenani kukhasi le VOA Ndebele kuFacebook.
Itchy Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven super
gene. Waza Friday. Waza Friday, lamhlanje sikhothamela iqhawe. Ilunga leqembu lomdumo we-jazz elama-Cool Crooners. U-Apple Sithole yena obhubhe ngesonto wabekwa lamhlanje emathuneni amaqhawe kobulawayo. Usithole ngomunye wabantu abasungula iqembu lama-Cool Crooners njalo walwa impi yenkululeko yikho nje elaliswe emathuneni amaqhawe enkulumane Heroes Acre. Abaphatheke emngcwabeni wakhe bagoqela uZulu Makhaza, umphathintambo obona ngendaba zakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo, kanye lomphathintambo wendaba zabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube. Zinengi ingoma zama-Cool Crooners ezadla uBhedu ohamba phambili ngephimbo elimnandi esikhathini esinengi kunguye uSithole. Kambe ngubani ungayikhohlwa le ethi ibhulugwe lami. Omunye wamalunga aleli qembu uGeorge Salim ekhuluma ngemva komngcwabo utshele iStudio 7 ukuthi balahlekelwe ngempela ngumuntu obeyinsika yeqembu.
He was really one of those members who konke esasikwenza, he would want to make sure izinto lezi zihamba ngendlela eyidlayisihlezi eyistraight.
Kuyini kahle kahle eliza mkhumbula ngakho?
Ube the full of humor. Angathi kreki jokela, jokela, yonke nilale bakhe ushekha. That was Abel for you.
We Tommy Young, awubeki Tommy le ubuso bayo kunje. Ngelanga lipuma, gijima mpana wami uyibuzikama.
USithole ubhubhele esibhedlela sempilo ngesonto ngemva kokutshaywa yi-stroke eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lantathu 83. Iqembu lama-Cool Crooners lona libunjwe ngo-1999 ngamalunga amaqembu amabili ayedume kakhulu ngeminyaka yama-1950s. Edolobheni lakobulawayo abalisa elama-Cool Four kanye lele Golden Delicious Rhythm Crooners. Vala madlalate amathathu abalisa elithi Blue Sky, ibhulukwe lami lelithi Isatilo.
Ya majenzi, hela bani cellphone.
Ho, ngekachuba.
Siyami man, ngekasithole.
Hai bafowethu, ngatholane le.
Hai bo, yini likakasa kanje ngakumpo.
Lengethi selifoni umakhale kukhwini phela kulale njalo ethi kubuzela.
Atazi,
Simvaleliseke uAbel Sithole ngengoma yabo le emnando kwamagama ethi Blue Sky.
Sambamba.
Sambamba, sambamba, izizizi, samtumela blue sky.
Sithilala ngokuthula qhawe lamaqhawe kumuli kaSithole la kuqebo lamakhokrunaz sithi duduzekani. Kabo Blue Sky ngama Cool Crooners ingoma isishaya ke lamhlanje sivalelisa ilunga laleli qembu uAbel Sithole obekwe lamhlanje enkulumane Heroes Acre kobulawayo. Hayi ke mthwakazi omuhle siziphethe eza lamhlanje singakehlukani. Uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabanye. Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake waba ngumphathintambo wezokuthengiselana kuhulumende weZANU-PF uNkosana Moyo, yena uthi uzancintisa ukhetho lokudinga umongameli. Kwaneleko kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matuka Nduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.